Sambema tutasio vota.
Sambema tutasio vota. Sivute lingulule.
Lamhlanje ke kuhlelo lwethu asambeni siye vota. Sikhuluma labancintisayo kukhetho oluzayo. Siqala ngomnumzana Chinga Dube yena engowebandla lezano PF.
Sambema tutasio vota. Sivute lingulule.
Sambema.
Mina nguChinga Dube, ngimelima kokoba constituency eBulawayo.
Lungatshela uZulu ukuthi limthembisane ngalivotela.
Hayi, engithembisa uZulu akuma kokoba constituency kunengi ngokubona kwami. Mina ngingumuntu ozalelwe khonale, ngakhulela khonale, ngiyalwazi uhlupho olukhona ebantwini. Into yokuqala imakokoma constituency yiviki yakobulawa lapho waqalisa khona yonke into, i-politics, i-sports and culture yi-center yakhona. Kungakho-ke abantu la indawo le indawo eqakatheke kakhulu kithi. Kodwa okwamanje isifile ngobe akusela msebenzi, idrobho lonke lifile, abantwana basila ndawo yokusebenza. Sokuzima nezibhedlela lapho imitha isekho, labantwana kusela ndawo zokudlalela ama-clubs wonke asafa, wonke ngathi sokulinqiwa nje. Ngikho-ke mina engikuthembisa abafana yikuthi sivuselele idrobho leli liphinde liphile njengoba laliyilo elalivele njalo kudala.
Hayi, siyabonga, silethemba abazwile njalo baza kuvotela. Ube leli langa elihle.
Mina
nginguThandeko Zintimkandla. Itshethe loqobo ngimele isiqinti seGwanda North. Njalo amahlabe Zulu eGwanda North bayakwazi esengikwenzile lapho enginyathele khona, babona ukuthi kubhale okungakanani. Engibathembisa khona ikholoke, ngabathembisa khona ngo-2008 engufeziyo njalo ukuthi mina labo sizasebenza ndawonye. Ngingathe ngibathembisa khona ngingedwa nyabensisho ukuthi bona kabala ngqondo, kabacabangi, mina ngiyabacabangela. Kube kanti kumele ingqondo zabo lemicabango yabo ngikuzwe, sikuhluze, kube sekuba yikho engikuthwalayo esizama ukuthi sikwenze sonke, hayi khona mina ngedwa. Ngakho yikho ngibathembisa khona lokuthi njengoba sisebenze sonke iminyaka emihlanu edluleyo, senza lokhu esikwenzileyo, salungisa izikolo emawadini athize, salungisa injini zamaclinic, salungisa le clinic iqinise ukuthi inhlelo zakhona zisezekhona, kumele ziqhubekele phambili. Yikho ngibathembisa khona ukuthi abakukhulumayo bathi bakufuna kwenzakala, abaza kukhuluma abantu bafuna kwenzakale kuza kwenzakala. Yikho ngibathembisa khona, hathi ukuthi ngibathembisa amanga ngithi ngizabavulela imigwaqo, ngizabenzela ama-airport, ama-flight machina khona eGwanda North vele kungenanje lo mgwaqo wenqola. Angifuni ukubathembisa into engazoze ngiyenze. Ivoti kalithengwa ngokuqamba amanga, alithengwa ngemali, kalithengwa ngesikhundla. Ivoti kumele livele enhliziyweni yomuntu elixhumanayo, elizwana nayo ekukhulumeni. Embathembisa khona ukuthi sizasebenza sonke, mina zaba esigijimi sabo, bona babe ngofolomane njengalokho okwenzakale iminyaka emihlanu edluleyo.
UZulu engathanda ukuba kwazi ukuthi baza kuvotela umeleli phibandla.
Ibandla-ke engilimeleyo ngimelele i-MDC-T le ekhokhelwa ngo-President uMorgan Richard Tsvangirai. Yilo ibandla engilimeleyo.
Izwakala sibili, sibongile kakhulu, ube lelanga elihle.
Hayi, ngiyabonga la mgadi.
Hayi,
mina ngu-Elderman Charles Mpofu. Ibandla ekhokhelwa nguSikhwica Mfundo, uProf Westman Ncube, as president of that party, MPC. Mina inketa constituency, which I've had the home ground yami, angeze sibe khona njengomuntu ngakuthi u-Elderman kansila waleyani ndawo iminyaka eminingi kakhulu, ukhava kubo mganwini inketa 6, inketa 8, kanye lenketa yonke. So-ke uZulu ofuna sibili umuntu ongamelile ngumuntu lwana ongathandabuzwayo ngokukhulumela uZulu la ngokusebenzela isizwe seZimbabwe ngokunanzelela futhi ukuthi angisuye mntulwana ovumela ukuba ngu-yes man or a-prisoner of anybody or a-prisoner of a political party. So abantu bazi ukuthi babekhetha indoda lesibindi kuthi indoda ezaba i-agent on development, njalo indoda ezaba defend ezi-social welfare issues ezibaaffectayo either than anybody else, ngoba ngihlala phakathi kwabo, ngizibonele bahlala kule influx phakathi komuzi wami, ngisizana labo ngezigaba ezishiyeneyo. And ezinye izinto lezi nanzelela ukuthi bezibangelwa ukuthi noma lokhu engishaya i-local government politics, I rather now become so rice sokufanele ngifike esigabeni sokuthi for 17 years having been a councillor, having been an elderman, having obtained the title of an also opportunity of being a deputy mayor, but I'm now right to stand for them on issues of national level. Ngoba senzisisa kakhulu i-crisis political, civic, ezingabasiza zibaphakamise bote entweni ezishiyeneyo, ngaba ngabezenkolo, ezama ezezinkolo, kube njalo ngezamabhizinesi, kube njalo generally i-public. So basically, babe bekwazi abantu babe lokuthemba ukuthi bale striker, futhi ngobuntu I'm second to none esigabeni sami sokuba ngowesimini sobuntu ukuthi hhayi ngikhuluma from tried and tested and proven leader. Asiwe muntu yabezama ukuthi bame-experimente, babonile imisebenzi yami.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Sibongile kakhulu mnumzana.
Thank you very much. Ngikwenje babavotela uSkhwica Mfundo, bavotela u-Elderman Mpofu, abantu be-Pretoria constituency bangabonga ukuthathwa iwave yama-vocal parties apho ngumashuruma overnight nabantu ama-opportunity
belilalele ke kuhlelo lwethu asambeni siyevota. Nxa lani lincintisa kukhetho oluzayo lingasithinta ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi
Sifutele inkululeko.